ngibone ngani mina izingoma ezingahlatshelwa ngupresident Mugabe sezinluthwane kodwa ngibone ngani uzaphinda yena lesi ijayeleyo ukuthi uzabe zama ukuthethisana lamazwe afana le-America labo-Britain esithi bona benza ukuthi kungabi lokuthula kweZimbabwe njalo mhlawumbe akhale ngama-sanction njengoba sibona ukuthi uminister uMoyo uthi yena uzama ukwenza ukudingisisa ukuthi ama-sanction angabe esenza ukuthi izinto zibe njani zibe nzima kanjani kweZimbabwe. Ngibone ngani uza gijimisa lona lolu hlangothi lwendaba kodwa ludaba osoludinwe kakhulu ngoba kusegcekela ukuthi abantu beZimbabwe iningi lalabo basemadorobheni ngabasazwanani lobukhokheli bukapresident kweZimbabwe.
Kodwa-ke ukuthethisa kwakhe khonokho ajala ukukwenza kambe kwenza mehluko bani nxa sikhangele ubudlelwano beZimbabwe leMelika lamanye amazwe?
Ngibone ngani mina amanye amazwe vele akasamlaleli upresident Mugabe ukuthi uthini, sebemkhangela njengomuntu ovele ozakwenza njalo, sebemelele nje ukuthi mhlawumbe kwelinako kuzaba lo muntu ozakhokhela ilizwe ongaziphathi ngaleyo ndlela osiphatha ngendlela etshiyeneyo. Kodwa ngibone ngani kuyinto abangasela ndaba layo, abasalaleli sebephongumana nje bakhangela icelele nje bathi angathini njengoba nguye nje bayamyeyisa nje.
Ye, mase sikhangela-ke umhlangano lo omkhulu we-United Nations General Assembly singathi unceda ngani nxa sikhangele iZimbabwe?
KweZimbabwe angiboni ukuthi kungaba khona okukhulu engakunceda ngaphandle kokuthi nxa kungaba lokukhulu kungaba la mathuba ukuthi abantu bakhulume ngokwenzakalayo, abantu bejengisela becela ukuthi kuntshintshwe uhulumende. Ngaphandle kwalokho ukuthi kube lokukhangelwa kokwenzakalayo kweZimbabwe, angiboni ukuthi kukhona okukhulu okungenziwa i-General Assembly. Yona vele yayingalungiselanga khonokho, yayilungisela ukuthi kube lithuba lokuthi amazwe ahlangane akhe ukubambana ngendaba zokuthuthuka lezamalungelo abantu njalo njalo, kodwa ngendlela yokuthi uvela kula kuzwana lokukhulu kakhulu kwi-assembly. Bona nikwenza kube nzima ukuthi ikhangeleke njengendawo okungatholakala khona ububelo kwezezimbabwe.
Pho-ke ubona zani-ke umongameli Mugabe uzaphathelani abantu beZimbabwe?
Akala nto ozayiphathela, uzazitholela ithuba lakhe lokuthi aphindaphinde amazwe akhansuku zonke.